liqiniso ukuthi intengo yezinto ikhwelile emashops. Akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende kuyengezelela ikholo. Kungaba ukuphela komnyaka nxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi kakhweza ke intengo yezinto emashops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi, asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani, ngayiphi indlela bakwenzelani. Loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali bathi uhulumende uyaprinta imali, uyabe kubhalela nje amaphepha athi imali. Yikho abamabhizinisi bekhuphula ke intengo yezinto. Kati baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa ke kukhwela kwezinto emashops. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Manje kubaqashi ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lokulabo abathengisayo?
Yikho esikhathini esidlulileyo bengani sile nkinga okuthi sitsho ngokuthi siqambe imali esingathi i-proverb datum line okwanamhlanje, ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga, ngokutshona kwamalanga, layo phela ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka. Kade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-proverb datum line. Ejike ayiseyiyo kuliviki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto. Ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphuka zinjalo. Sibona ikholo lobe limi ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers sense collective bargaining. Ama-sectors amaningi ke akavumelanga, akaba nezivumelwano zokukhuphula-ke ikholo. So inkinga ke esizayifaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo.
Beli-ke lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo, limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona leli. Seliyitholile yini?
Asikayitholi impendulo. Kuyasixaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanyaki lenjani kuma-members ethu okwamanje. Loba sokugcwele ke emaphepheni ukuthi uhulumende uselisele lolu daba ku-TNF. Sesizame ukuthi sifinyelele ku-Ministry of Labour ukuthi besazise ngempumelo ke ye-cabinet. Abantu bangkhona kababambeki okwamanje. Besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha lwe-Ministry of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet. Hayi, abe singakazi sithole ke i-feedback abakasitshele ukuthi i-cabinet ke iqumeni ngendaba zeholo.